soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani zulukandaba olamukela im studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 17 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze COVID-19 phansi kwezinga lesibili u level 2 ngamanye njalo amaviki amabili.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokhu ku-level 2 ngenxa yokuthi singakhangela ukuhlatshwa kwabantu balutshwana abantu abahlabileyo.
Kodwa abanye bathi uhulumende usebenzisa imigoqo ye-lockdown ukuvimba abamabandla aphikisayo ukuthi bakhankase.
Ungakhangela bona bahlezi bele mhlangano kathesi laloba bebesithi bayizile i-lockdown.
Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheke kumisebenzi yobugebengu liyaqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze COVID-19 phansi kwezinga lesibili u level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa. UMtswangwa uthe bathethe lelinyathelo ngenjongo yokukhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ukuze kuvinjwe kumemetheka kwegciwane leli ngamandla okwesine kumbe i-fourth wave ngesilungu. UMtswangwa ukhuthaze uZulu ukuthi ahlatshwe ngobunengi. Umqondisi wenhlanganiso eqhuba inhlelo zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus, iZimbabwe Christian Alliance, uMnumzana uSeni Sibanda, uthi kulungile ukwenziwe nguhulumende.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokhu ku-level 2 ngenxa yokuthi singakhangela ukuhlatshwa kwabantu balutshwana abantu abahlabileyo ngalesi sikhathi seku-level 2, njalo kutshengisela ukuthi lokhu kusadingakala ukuthi sivimbezele lo mkhuhlane, ngoba ngokukhulunywa kwengcwethi nalaba abakwaziyo bathi khona singangena ku-fourth wave, esine i-wave, kungagcina kusiba njalo lo monakalo omkhulu kakhulu nxa uhulumente engasoze sithi agcine nalowo level 2 ukwenzela ukuthi kungamemetheki lo mkhuhlane.
Yebo, umkhuhlane ukhanya wehlile kulezi nsuku ngoba balutshwana abatholakala belawo kumbe ababulawa yiwo isuku ngosuku. Kodwa ezikolo lapha siyabona ukuthi ibanjwa mihla ngemihla abafundi belomkhuhlane lo. Njengenhlanganiso ephatheke kumsebenzi wokuvikela lomkhuhlane nxa libhoda ngezikolo, lingathi bavikelekile yini abantwana?
Izikolo eziningi abantwana abala ama-PPEs okokuzivikela, njalo siyananzelela ukuthi abantu abaningi ikakhulu bona abantwana bezikolo bezikolweni ezehlukeneyo bakhohlwa ngokuthi lomkhuhlane lokhu khona. Ngakho-ke ngenxa yakhonokho uzananzelela ukuthi uyamemetheka kakhulu yibo. Ngakho kuyadingakala ukuthi kukhankaswe ezikolo, njalo laba asebebakhulu asebedlule over 18 bona kumele bakhuthazwe ukuthi bezama ukuhlatshwa lapho.
Uhulumende uthi liyanda inani labantu abahlatshwayo kulezi nsuku, kodwa nxa sikhangela amanani ilalokhu akuloyisayo uhulumende ngamanani amancane kakhulu. Kuhlatshwa abantu abakubo 10,000, 15,000 ngosuku, kwesinye isikhathi kuhlatshwa abalutshana kakhulu. Kodwa uhulumende ulokhu esithi ukhangelela ukuba esehlabe abantu abangu 10 million ngompalakazi kambe ngamanani esingawajabulela yini njengelizwe amanani abantu abahlatshwayo kulesi nsuku
ambonani kuqhakathekile ikho thina njengamabandla besikhulumele Ministry of Health ukuthi ufuna ukwenza umkhankaso emabandleni engxenye isikwane sokudinga over 1 million abantu abanga vaccinate umkhankaso isifuna ukulontsha kusiza nje amaviko nalawa sizawulontsha sihlanganela labantu be Ministry of Health labakhokheli bamabandla ukuze kungenwe emabandleni senze lo mkhankaso lasekulenjini kuma youth asemachurch leli nani esilalo kathe silutshwana kakhulu ngasikhangela ukuthi sifuna ukufika ku 10 million ikho kuzadingakala ukuthi kukhankaswe kakhulu ukuze sithi siyafika ngale kubo January kubo February ayi inani lethu selikhule selibe likhulu
umnumzana uSeni Sibanda ngwenhlanganiso yiZimbabwe Christian Alliance kusenjalo unkosikazi Mthwangwa wazise ukuthi idale le cabinet livumelane ukuthi kusiyafika umnyaka ka 2025 uhulumende ulohlelo lokwakha izikolo eziyinkulungwane ezintathu 3000 kusenjalo amanani awethulwa lugatsha lwezempila kahle aphansi kakhulu okokuthi ezinye ingcwethi kwezempila kahle zithi ukuqhubeka ilizwe lisebenzisa imigoqo ye-lockdown akuhambelani lamanani la izolo ugatsha lwezempila kahle lubike ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamachumi amathathu lane 34 babanjwa igciwane le-coronavirus. Kunyanga isanda kwedlula bekubhubha abantu abafika phose ikhulu 100 ngalanga linye. Okunye okwenza abantu basole ukuqhubeka kwemigoqo leyo ukuthi abebandla elibusayo bayenza imibuthano kungelani lemigoqo le. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo ingcwethi yecubungula ezombusazwe
kunosizi ukubana iCovid isiabhyuzwa isisetshenziswa kakhulu ukuncindezela abanye abafuna ukwenza inhlelo zabo ungakhangela bona bahlezi bele mhlangano kathesi lalo babebesithi ba-izile i-lockdown uma ukhangelile inamba labantu inamba yabantu ehambe yahlangabeza ubaba lowo evela ngaphandle kwelizwe ube nama-1000 amaningi ukuthi uyabona ukuthi inamba bona bathi abantu behlangane ngayo uma kusenziwa amaphathi e-TVTs i-COVID kayinakwa kodwa abanye bengayenza anything bahlukunyezwa so yindlela yokuzimbela abanye abantu ukuthi bengenzi anything yindlela yokuvimbela ezinye izinhlanganiso ukuthi zingenzi anything so bezokusetshenziswa into ye-COVID.
Uhulumende uthi amanani abantu abahlaselwe yi-COVID-19 ezikolo asehlile njalo abakho labo abagula kakhulu abaku-ICU singathi kodwa uhlelo lolu uluphethe kuhle yini
eZimbabwe akulanto okuzafa kwathiwa iphethwe kuhle ngaezong ezisibuswa yibona laba abantu akukho esingathi kuphethwe kuhle abantu lapha eZimbabwe baphila ngentando kamlimo ungabakuza ukuthi kuyini abakwenzileyo kuyini abakwenzayo okuthi ngicabanga azithaya isifuba ngakho uzathola ukuthi akukho abakwenza inhlanhla ukuthi abantu kungabi lama-body bags adojwayo abantu besifa ungabakuza ukuthi uma ungathi asibili siseviye wathi contingency measures elilawo elingawenza ukuthi lisivikele umkhuhlane akulalutho so bavame ukuzithaya isifuba inkosi yesikhokhelelele lamalinda asasincedayo not uhulumende
kuyini ke okufanele uhulumende akwenze
uhulumende konke angakwenza okungcono nje ngokuhlukene nalokho akwenzayo ngoba kathesi okokuqala uma kuyikuthi sivikela i-COVID akuthi uma kungezelelwa amalanga wonke umuntu e-observe ama-COVID protocol ayikhona ukuthi kuthiwe namhlanje uye emazone yabuye uvela ngaphandle kwelizwe kuthiwa abantu abahambe beyehlangana layo jikijingi nango emason sese-Chiresi uhlangana lo zhizhi lwabantu Kame ukuhlanganisa abantu uma kuyikuthi isivikela iCovid. Uma kuyikuthi yena ufuna ukuhlanganisa abantu kavumele wonke umuntu.
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe ube xoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheka kumisebenzi yobugebengu libikwa liqansa. Kuyona le iviki kube lodaba emaphephandabeni akwele South Africa olomunye undoda odabuka eZimbabwe uThemba Prince Willard Dube obentshontshe ifoni kodwa kwatholakala ukuthi nguye obehamba ebulala abesifazane. Amapholisa abikwa ethole izidumbu zabesifazane eziyisikhombisa esigabeni seLimpopo. Ngesikhathi esedluleyo bakhona abadabuka eZimbabwe ababotshwa bethathela imali abezimota ezithwala imali. Kodwa amanani awethulwa nguhulumende wele South Africa atshengisa ukuba inani labokuza abasemajele akwele South Africa liyisilinganiso esiyisikhombisa ekhulwini 7% kuphela. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimimbokodo unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Angibonge msakazi. Iqiniso ukuthi impilo lapha eSouth Africa ayilula njengokuba umuntu nxa eseZimbabwe eyicabanga. Abantu nxa beseZimbabwe babona abantu abavelela kwele South Africa begqoke kahle mhlawumbe lamajwabu engana yacazimula bese becabanga ukuthi impilo eSouth Africa imnandi. Ayikho mnandi impilo kuleli lizwe ikakhulu ebantwini abavela ngaphandle. Akulamsebenzi, akulamali, abantu bayasuka ekhaya besiza lapha eSouth Africa umuntu ecabanga ukuthi hayi uzofuna amadlelo aluhlaza. Kodwa ekufikeni lapha umuntu athola ukuthi impilo njengokuba kade eyibona ngelihlo leli kade eyibona ngalo, kube nzima kungatholakali umsebenzi, kungatholakali lasibisi ukuthi umuntu adle. Abanye impilo baze bahlale lasemgwaqweni kungena ndawo zokuthi bahlale, baze badle lasemgonyeni yezibi. Kusukela lapho umuntu senza loba yini engamphilisa. Njalo into ebonakala seduze elula yikho ukuthi abantu bagcine beyizigebengu, abantu bagcine bebamba abantu inkunzi, abantu bagcine besenza izinto ezimbi kodwa ezizabasheshela ukuthi zibanikeze imali yokuthi bazame ukuphila. Okunye umuntu ufika besejoinana labantu abavele beyizigangi lapha basebemtshela ukuthi hayi lapha impilo yokuthi umuntu ayenze ukuganga lokho. Ngoba umuntu mhlawumbe sehlupheke kakhulu le mpilo leya kade ecabangela sifike yangabi njengalokho kade kucabanga, ugcina sephephela kikho ubugebengu lobo. Nempela umuntu obelungile simbone siyisigebengu esikhulu kakhulu.
Manje pho nxa izizalwane zakwele South Africa zibona khona lokhu okwenzakalayo ubugebengu lokunye okunjalo okuthiwa kwenziwa ngabeZimbabwe, ngokubona kwakho ayisikho na okugcina kusenza lokho okuthiwa yi-xenophobia?
Yebo, khona msakazi, kunjalo. Abantu balapha eMzantsi Afrika abayizalwane zalapha ukuzwa lokubona ukuthi ubugebengu obuningi benziwa ngabantu bokufika lapha eMzantsi Afrika kuyabenza babe lenzondo kakhulu ebantwini bokufika. Bese sesibona ke kusenzakala izinto ezinjengelezi zezenophobia, ukuhlaselwa kwabantu bokufika. Kuvele nje khona ukuba khona kwabantu bokufika elizweni laseMzantsi Afrika akusiyonto ethandwa ngabantu abangizizalwane zalapha. Pho nxa sokuphinda kusiba lokubi okwenziwa yabantu bokufika kufaka umthelelo omubi kakhulu ebudlelwaneni nobusuku obukhona phakathi kwabantu baseSouth Africa labantu bokufika. Abantu baseSouth Africa bagcina belenzondo yokuthi abantu bokufika basuke emazweni nabo besiza lapha eSouth Africa bezokwenza ubugebengu, bezobatshontshela, bebabamba inkunzi, bababulale. Yebo, basuke bakhohle ukuthi la bakhona futhi labanye abangabayizizwana zeSouth Africa ezikwenzayo lokho. Kodwa ilihlo labo nje lihle libheke kakhulu kula bantu bavela phandle ukuthi nxa kuthiwa bayenzwe ubugebengu kuhle kwenze inzondo yabo ebantwini bokufika ibe phezulu kakhulu.
Unkosazana Victress Mathuthu ngumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimimbokodo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is Wasipuma, a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet ele News Hawk liludaba lokuthi inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali eInternational Monetary Fund ithi isiqede ucubungula udaba lweZimbabwe kodwa kayisoze iphathise leli lizwe ngoba lilezikwelede eziningi kakhulu. Iphephandaba leChronicle liludaba lokuthi iqula likahulumende izolo lifike emzini kamuyi uNumzana Simon Khaya Moyo eHillside kobulawayo. Umoyo obhubhe ngomvulo kuyona le iviki ubikwa ezangcwatshwa emathuneni eHeroes Acre eHarare. Okwamanje ke sikhangele zivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Cuba abikwa engene esitaladeni avimba ukutshengisela kade kuqoqwe kulelo lizwe ngabasola uhulumende. Kodwa abadabuka kwele Cuba behlala kwamanye amazwe abalisa elemelika batshengisele. Abalwela amalungelo bakwele Nigeria bancome umbiko kahulumende omumethe okumayelana logatsha lwamapholisa oluthiwa SARS olwavalwa nyakenye ngemva kokutshengisela kukaZulu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani balaleli be Studio 7, linjani kuzindawo zonke bakithi la kufinyelela lukhona leli phimbo. Amagumbini amanomhlaba okhulumisayo engu Sylvester Maphosa, owako Jonas ngesigaba, ngaphansi kwenduna uMasendu endaweni yase Plumpt. Ngivingelela ngikwele South Africa endaweni yase Cape Town. Ngiguquzela umphakathi wakithi wonke bakithi ukuthi njengoba izulu liqalile nje ukuna siyena emakhaya siyolima sizondlela imindeni yethu ngokudla esizenzela khona bakithi. Umhlaba esiphila kiwo sifuna abantu bazisebenzela ngezandla zabo, into zokuphiwa leza zihambi. Ngibulise bonke abantu abasemakhaya, ngibulise wonke umndeni wangakithi kwamaphosa, labo komalume eBhangale. Ngibulise bakithi, anginawo amaningi engabi kakini, ngiyabulisa kuphela. Amen.
Ngisalubona kwiStudio 7, nje kanjani Studio 7. Kala abantu belabezana bangabasitshela amanga bathi ilizwe liyalunga lizoyifika lisesalukele nje.
Amathona amahle abantu beStudio 7, siyabakhulu ukuhlangana lani kuStudio 7. Mina ngumhlali nguTimothy Mhlanga, umhlali weGwanda lapha. Okokuqala zabulisa bonke abaphethe isigaba sakithi kakhulu, zabonga kakhulu Sipho kwami, ubaba uNdlovu babazala futhi ngenxaye. Mbona konke lesigaba sakithi ukuthi khona singani sizibeke kahle ekukhangeleni. Into enhlupha lapha yikho inje kufanele COVID-19 la ngingabuza kakhulu ukuthi khona sitshatshwa nini, ungani amalanga khona kwebalwa kangani kaqedakala ukuthi khona yini esingahlatshwa ngawo. So besicela ukuthi khona sincedise lapha balimi bonke weGwanda lapha, especially Sinokani iwat 19 isilimo lifanele isilimo kakhulu, isilimo esifishane njengoba libone ukuthi sawona ngani kuyaphambili. Ilimi izilimo ezingane ziphansi ezingasuze ukuthi umumbu ngicela ukuthi bekele umumbu lengaqali sibili umumbu vela ulifikise ngaphe. So ngiyabonga kakhulu ukuthi abalimi balincedisa lapha lalapha, bayebenze igajopo lapha lalapha. Kodwa umkhathi wakhona uyalile ngani sokuthisa futhi ukuvumbuluke kubona ukuthi i-12 days ngani siyayesaba. Kodwa ndethemba lokuthi khona abalimi ngicela ngasethe senezulu ukuthi kona iziphi izindima esingazifanya ukuthi sizidime eziphihlane. Wasilaba lapha bela kuba kanti bafundisa ezingadini lapha lapha nalapha. Siyabonga
Studio 7. Kids wakamthembo, sikhuzeleni amashona please, sikhuzeleni amashona. Bekele ukuzoyinveda ubulawayo, bayinvede emaplazini kathi siyefunga uinveda ubulawayo. Anti izwile ukuthi nge-Wednesday Thursday benzeni laphana ku-5-5. Hayi madoda, sikhuzeleni amashona, isixolele mbijana ngobulawayo emathiroleni. Sikhuzeleni amashona. kuna kids la wantu kama ni kuwa kuna besi yegele tina kasiya rari siya ba invetele nito zabu konali haba sigele nito zetula ay zamani njisi kuzi la wantu laba libati yelugu tize katele ngabo hiko sisi tina kuwa mtu waka sifuna uwe shuga na labu lati sile sote la vwe voto ay restoni kwa mantu laba kwa restoni kwa mtembu kumisena labu
salu wanani kustifio 7 okuluma yungu Josfati Moyo siya zogongo kukulunya la mapoiza la bupa avantu the MTCT okunye siya kubona kusenzeka kuyabe kungaso ZANU-PF kodwa ngendlela yokuthi ZANU-PF iyo esarula kumbe ngithe sabusa ngendlela yokungafaka umthetho uqine sigcina sesithi iyo ngoba kusuka sokufana lomuzi kamazakhela ongela mthetho siyacela ukuthi iZANU-PF ingakuyekeli khona lokhu ube yona iyakudingisisa ukuthi ipolisa lelo belithunywe mbandize libabophe labo phugeni ngajabula i-audio lema engafunda iZANU-PF emthethweni idon sa inyawo kuthi makuyinto embi begijime kakhulu ipolisa leli bekumele ukuthi liphelelwe ngumsebenzi kufana labantu abaluthayo kulabantu abaluthayo kugcine kunganithwa abathunyiwe bengathunywanga kodwa ngendlela yokuthi kuyabe kungenamthetho kugcina sokuzingenela abanye bejonja so sithi le ZANU-PF ayiqinise mayi sasesikhathini kuyiyo busayo asazi ukuthi u-2023 kusiyafika u-2023 ayibi rule ngesifiso sethu nje ngendlela ehluleka ngayo besifisa ukuthi iphume iyephumula kuke kubuse amanye amabandla ingarobi yona siyehlulekile straight umuzi kamazakhela ongela mthetho iZimbabwe alike lizama ukuthi lizama ukujinja kusiyafika lesi sikhathi maybe singalizwela so lami izihlobo zakithi emaZimbabwe sithi asihambe siyevota ngokuningi sivotele la amapolitiki iZANU-PF ayivotele njengabantu ababo bombana kodwa
kule siyakhala kakhulu kakhulu kuna futhi ibutho lokhe langenayo into ayihambi kahle nje ibutho naphazamisa imali yayisisebenza abantu sebesebenza hayi ngendlela esihlupheka ngakhona so kube ngaba sihlezibhama ngoba selidula sitreti lonke sibili ibandla ngeZimbabwe leli libambileyo ngoba thina singamasisola asisola ibutho lodwa sisola lonke ibandla leZANU-PF siyalisola lonke malinje leke kwahamba ubaba uMgqabe into zonke njabula nto ihamba kahle uMgqabe nje bechayindiva nje kuzwakale nje bekukhuluma kuzwakale nje kodwa ke manje nje ngathi kufaka umntwana nje esihlalweni
siyakhala kakhulu imisebenzi ayisekho na eSouth Africa umsakuphelile kodwa nje imali igcwele nje eZimbabwe lapho ukuthi nje into nje imiswe kahle kwazi ukuzodinga ekhaya awubakithi shuwa nina bakithi
sivuka njani sakazi omuhle kustudio 7 labalaleli hhayi ngithi ngiphawule ngale ndoda abantu ngikhaliphani ibhukini ethi abantu bafuna ukuyivulala hhayi kusekana badala ukuthi vele i-MDCT idlale ZANU-PF uyamuzwa nje maye phawula kanti umehluko wamapholisa beZANU-PF kuphi mayena ezasitshela singavantu ukuthi yena kafuna ukugcola iZANU-PF ufuna ukugcola ubani ngoku amapholisa acontrola iZANU-PF hayi obhukini mani bengayenzi kanje laba bantu mani kabame nje eceleni nje bengabi bekhohlisa abantu ngenhlungekho ngoba vele kusobala ukuthi ayikho into abazasezelayona singabantu baseZimbabwe ngoba vele bayizalo kusegcakeni nje amaqembu azama ukuthi alela abantu nje i-MRP lelele FDC alliance lelezathu izibe ngcono hayi bona beyi-FDCT nje hayi abazame nje ukuma eceleni nje hayi ngiyabonga nthe ngidlulise lokho nje ukuthi angathiye kade befuna ukubulala akula into efuna ukubulala nje hayi ke yikho lento eyikhulumayo nje uyizabi nje ngokwayo nje into ezabachila lezi ngiyabonga
ngibuye ngicele futhi lapha ku-Studio 7 ontungamili nabo-15 bengingathanda nami uma kuphawulwa lana kuma-video call lana ku-Facebook nokuhlala kakhulu mamele abantu bekhuluma laphana nabakubizwana nabamaqembu bengingathanda nje ukuthi na uma kuvumakala kwenendlela ngena ngayo nathi siphawule singazi khona kungenwa kanjani kodwa besingathanda ukuthi nibe nendlela nathi nisazise ngoba ngeke singene sonke vele kodwa bengithanda ukuthi ngeke ngingene ngempikane ngifuna ukubuza kakhulu umcembu lobusayo nakula amanye aphikisayo ukuthi sike sibuze nje ukuthi kahle kahle yini into abayibonayo eyenzakalayo engayenza ukuthi sibe silokho sibona kukhona izana iqembu kufanele kuseke phambili kakhulu njengala abanye abathi kune-democracy kodwa uma utiyabheka izana PF ayinayo i-democracy ngoba into efuneka uyibuza ukuthi kungani kuthiwa iZimbabwe kune-democracy kodwa but upresident ubusa 40 years engaphumanga esihlalweni waye bengakopi kubobotswana South Africa omakhelwane amanye amazwe athuthukayo ngokuthi uma befaka president only first term ne second term kube ne-term ezimbili uphume kungena omunye ukuze amathuba omsebenzi avuleleke kuwonke umuntu so bengifuna ukubuza leyo nto kakhulu ukuthi kungani bona bephushele ukuthi ama-president angene engaphumi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, isigaba seFlorida siqhubeka sikhokhela kumanani abantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Lesi sigaba sibe labantu abedlula ikhulu lamashumi amane 147 ababhubhe ngempelasonto. Esilandelayo kumanani la isigaba seCalifornia esilabantu abedlula ikhulu lamashumi amabili 125 ababhubhileyo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York khona okulabantu abangamashumi amathathu lantathu 33 ababhubhileyo ngempelasonto. Umnumzana Busani Ntini.
Hayi, umhumo we-coronavirus we-pandemic kulobubelo emelika. Siyazi ukuthi nxa sikhangela imelika jikelele, ungakhangela ama-cases amatsha ngelanga ngelanga, sokusale 61,000 abantu ababhubhayo ngelanga ngelanga, ku-average ku-464 ngelanga ngelanga. Abantu abasesibhedlela kule-about 41,000 abaku-ICU abagulayo kakhulu ngama-11,000. Nxa kubuya kweze vaccination kwele melika jikelele, on average I think there is 59% abantu aba fully vaccinated, then leyinye i 10-12% eseyaphiwa injection eyodwa. So hayi, abantu bayaqhubeka lokhu be vaccinate. Njalo ungathandazela abagulayo abaningi ilaba abangatholi injection ye coronavirus. eNew York State jikelele ama cases amatsha asekuma 5,000 ngelanga, abantu ababhubhayo i 15 ngelanga, njalo abantu abavaccinated eNew York ngama 68% fully vaccinated. Lokhu kwenziwa ukuthi ama-companies amaningi eNew York athatha umthetho wafaka i-federal government ukuthi abantu emsebenzini kumele bebe fully vaccinated nakaphenduke emsebenzini. So yikho kubangela ukuthi khange eNew York abantu abaningi bakhuthala ukuthi behambe bethola injection yo.
Abantu belokhu begqoka amamaski lokuqhelelana yini endaweni ezihlangana abaningi?
Uma sibheka indaba yamamaski eNew York State, abantu abafully vaccinated kungani bona bale freedom mbijana ekuthini kumele begqoke amamaski ngapi? Ikakhulu ngakhangela emsebenzini eminingi eNew York State, nxa ufully vaccinated wasayina ifomu usitsho ukuthi ufully vaccinated ungasebenza ungalayo imask, kodwa kumele uyenze i-social distancing. But labo abangavaccinatanga kumele begqoke imask sonke isikhathi nxa besemsebenzini. Njalo ezindaweni eziningi-ningi ku-public you know, space, emajimu kumbe ezitolo, emabha laku-public transportation, ezibhedlela langaphi langaphi, wonke umuntu isikhathi esiningi kumele ugqoke imask. Kodwa njengoba ngishilo, abafully vaccinated kwesi sikhathi ngathiwa bona imithetho yakhona.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala eNew York. Is singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze-COVID-19 phansi kwezinga lesibili u-level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheka kumisebenzi yobugebengu liyaqansa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.